amachono zitobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMabasa 2022 sithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused have a case to answer, hence the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Izizalwane zakweli South Africa eziyisikhombisa zemiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhlanje zisethiswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi.
Ujabulisa kakhulu ukuthi bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokho kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhatshana. Okutho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate, i-ID, bakhona ukubana bahle bayirejista appear on the voters roll.
Ikhomishini yebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota liqhubekela phambili kobulawayo. Umabhalane kahulumende weMelika ubona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende yakwele Ukraine namuhla. Kucutshungulwa ukuthi eleMelika lingaphathisa njani lelo lizwe elibhekane lendlala ngenxa yempi esaqhubeka lele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lisosizwa kulomsakazo. Kulezi zizalwane zakwele South Africa eziyisikhombisa ezimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eRandberg lamhla zisetheswa icala lokubulala isizalwane seZimbabwe. Umnumzana Elvis Nyathi, owabulawa elokitshini leDiepsloot eJohannesburg, uThuso Khumalo usipha lolu daba ekhonale eJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi abayisikhombisa laba bemiswa phambi komthethwandaba, umtshutshisi utshele umantshi ukuthi bekubotshwe abantu abalitshumi lane 14 kodwa bangabikhona ubufakazi obuqinileyo obuchumanisa abayisikhombisa necala lokubulala uMui uNyathi. Uthe abayisikhombisa laba bethweswa amacala agoqela ukubulala ngenhloso kuhleliwe, ukuzama ukubulala, ukutshaya ngenhloso yokulimaza, ukuthatha imali ngobuqili necala lokuthumba nokuzama ukuthumba. Sebebhokisini babuziwe ukuthi kungabe belawa yini amagqwetha azabamela kule cala. Abane babo bathe bazadinga amagqwetha, kanti ke abathathu bacela ukudingelwa amagqwetha kahulumende. Umantshi wethu lesinqumo sokuthi abayisikhombisa laba bavalelwe bese besiza emthethwandaba ngolwesihlanu sebelamagqwetha abo ukuze kukhulunywe ngendaba zokubhadala imali yesibambiso i-bail ukuze icala lithethwe bephandle. Ukubotshwa kwabesikhombisa laba kwemukelwe ngezandla zombili izizalwane zeZimbabwe zisithi kufanele bajeziswe ababulala uNyathi ngesihluku esikhulu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabuto Mabena, uthi bemukela ngezandla zombili ukuthi sebekhona sebebotshiwe ngokubulawa kukaNyathi.
Sizabe sililandelela leli cala ngoba labo bantu nxa kuyibo eqiniso labakwenzayo lokho kumele bajeziswe. Kumele babe yisifundo kwabanye ukuthi abakwenzayo yinto ongamelanga ukuthi ngabe bayenze. Kumele bagwetshwe ngoba imuli kaElvis Nyathi lathi njengezakhamisi kubuhlungu ngendlela ahamba ngakhona.
Isikhulumeli seviyo labachutshisi kwele South Africa unkosikazi Phindi Njonondwane utshele Studio 7 ukuthi baqinisekisile ukuthi ababotshwe laba balesandla ekubulaweni kukaMui uNyathi.
With the information that is contained in the docket currently, we are satisfied that a prima facie case has been established and all seven accused have a case to answer, hence the prosecution has now been instituted against all seven of them.
Imuli kaMui uNyathi ibingekho emthethwandaba. Omunye wezihlobo zababotshiweyo owalileyo kukhuluma leStudio 7 ubekhona onayisithi yindaba abezindaba beqakathekisa ukusakaza imfa kaNyathi kodwa bengatsho lutho ngokubulawa kwezizalwane zakwele South Africa yizigebenga ecatshangelwa ukuthi yizizalwane zakwamanye amazwe. Unyathi ufe ngokukhandwa ngamatshe lokuthiswa izalwane zakwele South Africa ebezingela abangelazincwadi zokuhlala kwele South Africa lezigebenga lobanje baba labo bufakazi bokuthi yena akusiye sigebenga. Ukhangelele ukuthi kuvele onenge emthetho ndawo ngolesihlanu ngesikhathi abayisikhombisa laba befake izicelo zokuthi icala lithethwe bephandle kwentolongo. Ministro 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlandla lesibili lohlelo lokubhalisela ukuvota ole biometric voter registration luqhubeka kuhle kobulawayo nakwezinye izigaba zemandebeleni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba kobulawayo.
Abazeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kaMabasa bathi lugqitshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 Mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngoZibandlela lusiyaphela ngoJulayi kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akunandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, yonke into ihamba ngendlela, kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivulile wonke ilizwe lonke 63 districts and 10 provinces kuvuziwe kuyabhalisela from Monday to Friday 8 AM usetha u4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso yeThis Constitution unkosikazi Abigail Mupambi yena-ke ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba basukumele phezulu bayebhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izeki iyabonakala ezindaweni eziningi ezigabeni eziningi elizweni kathesi. Abantu kufuze sithathe leli thuba ikakhulu kwabatsha sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amavizeti khona ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaviki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masi lesikhalazo zizwakale. Kufuze kathi sihambe ngobuningi simeke sure ukuthi amavisiti akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye-voting ngo-2023. Kuzafika isikhathi sokuthi kuyavalwa sokulungiselela ukuthi abantu kube lokhetho. Uzabona ukuthi sesiphithizela sesiminyezela ayisikho lokhu. So mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abatsha kathesi asigijimele ngobuningi sithathe leli thuba sibone ukuthi amazwethu akhona abhaliwe.
Okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Cora Ndebele uncoma uhlelo lwe-BVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa nezithupha.
Mobile BVR outreach yezeki siyajabulela kakhulu njengabahlali uhlelo lolu siyabona bangaluhambelana lalo lwemabhethi laba-ID ole-registrar. Lokhu kuyanceda ukubana umntwana athi nxa esetholele izinkati engalazo ama-birth certificate laboma-ID asuke lapho aseqonde kulaba abezeki afike arejiste. Okujabulisa kakhulu ukuthi abe-mobile BVR outreach yezeki bakhone ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokho kuzokubanike uhlupho lokubana baye finyelele endaweni ezikhathana. Okutsho ukuthi lapho abathethe khona i-birth certificate le-ID bakhone ukubana bahle bayirejista baphiwe on the voters roll. Njalo bakhona abanye bethu abade bengelawo even ama-birth certificate ama-IDs bengabantu abakhulileyo okwesula even kudala izimuli eziningi efica kungela ngitho umuntu olakho lokhu. Lokhu kuzenza ukubana wonke umuntu angave ethi nxa esetholile lezi zinto asinyele kwabezeki lapha ahle afike arejista. Siyajabulela kakhulu lolu hlelo ngabe liyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale, wonke umuntu who's 18 years and above appear on the voters roll.
UZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayebhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi. Kunenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayebhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela labezenkonzo. Iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqakathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso lendingeko zabo ngesikhathi sokuvota ngomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Balane kahulumende weMelika obona ngezemali unkosikazi Janet Yellen ukhangelelwe ukuhlangana lenhloko kahulumende weUkraine uMnumzana Denis Shimal emhlanganweni wezomnotho osaqhubeka eWashington lamuhla. Njalo uzakhulumisana leWorld Bank leInternational Monetary Fund ngokuphathisa lelo lizwe. Babikwa bezacubungula ukuthi bengaqeda njani uhlupho lwendlala leUkraine lapho okulempi esaqhubeka ngemva kokuhlaselwa kwalelo lizwe ngeleRussia. Udaba lwempi le lubikwa luzabe luyilo olusegudwini enilo lapho kuthe gwaqa amazwe omhlaba. Ukucubungula lolu daba sixoxa noMdumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bona indaba leyi iqakatheke kakhulu, kumele ihluzwe ihlaziwe. Kodwa okunye kumqoka njalo yikuthi kumele kudinge indlela okungaqedwa khona impi yonaleyi, ngoba iRussia layo khanya ifuna ukuphikelela ngempi yonaleyi, and ekucineni umhlaba wonke uzagcina usuluzile, ikakhulu abantu. So ngibona kuqakathekile ubana kube labantu abazaba ngumlamulankunzi bedinge indlela lamaqhinga ukubana impi le iphele. Iloba nje kule mhlangano le i-IMF iqakatheke kakhulu sibili kuzincede abantu beUkraine. Kodwa ngasikhangela phambili sibili, mangizahluzisisa indaba leyi, impi ngokwayo izaletha udubo oluningi akhona nje kuUkraine kuphela kodwa kwamanye amazwe. So kumela kuqakathekile ukubana kudingwe omlamulankunzi abangaletha ukuthula behlanganise amanxa avela eUkraine lamanxusa avela eRussia ukuze kubonise indlela yokuletha ukuthula engasoze ilimaze umkonomi womhlaba wonke jikelele.
Kambe ukuthi kungaba lomthelela omkhulu yini umnotho yamanye amazwe impilo esaqhubekayo?
Ngoba ngasikhayela kakhulu iningi lamazwe anjengeZimbabwe, almost 50% of ivele eRussia actually. So either way, whether Ukraine kumbe iRussia, amazwe amaningi sibili azathintwa yinto yonaleyi ye-Ukraine. Ingakho-ke kumqoka njalo kuqakathekile ukubana nxa yohlangano ye-IMF kushuzwe kuhlaziye ukubana ama-economy amazwe amanye la athintwa njani ludaba le-Ukraine. Ingakho-ke kuyabe kumqoka njalo kuqakathekile ukubana kudinge indlela yokubana kube nokuthula. Ngizachezelela khona lokhu ngoba okunye nje sabe sikhangele sithi ngesilungu ama-symptoms ukuthi umuntu angagula njani ngcono, akhwehlele njani ngcono, sinike yini tissue, sinike yini henki. Kodwa kuyabe kuqakathekile ukubona umuntu lo engaguli. Kubona kwami kuqakathekile ukubona sikhangela insukela yangkhona, sikhangele ukubana kungabi lempi ingqubela phambili yempi yona le, ngoba impi sibili ayilunganga. I-cost yempi iphezulu kakhulu, kumele kudinga amaqhinga ukubana impi ngokwayo injani iqedwe iphele.
Sesikhangela zona inhlanganiso lezi ze-World Bank IMF singabona ziphathisa yini ele Ukraine okungcono okwedlula lokho eziyazikwenza amazwe e-Africa.
Nasikhangela indlela i-IMF le-World Bank okubunjwe ngayo, i-IMF ibunjwe nge-shareholding structure. Amazwe ale mali eziningi yiwo ale-more voting power u-IMF laku-World Bank. Uma ungaba ama-organization abunje after World War II, ikakhulu ukuthi ancedise amazwe ase-Europe athi amazwe ase-Africa. So ngibona zani ngenxa yakhona lokhu ngendlela inhlanganiso lezi ezabunjwa ngazo le-share holding structure yangkhona, kuzaba lula ukuthi bancedise i-Ukraine okwedlula amazwe ase-Afrika.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, esixoxelaye ekobulawayo. live talk lamhlanje kuhlelo The Connection. Sicubula ukuthi abasakhulayo basibona njani isimo esiselizweni ngesikhathi leZimbabwe selifikise iminyaka engamachumi amane lambili lithole uzibuse. Ukungahlaliseki kwentengo yempahla lemisebenzi etshiyeneyo eZimbabwe kuyaqhubeka ngesikhathi ingcwethi ezicubungula izomnotho zesithi okunye okubangela lesi simo yimpi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esidale ukuthi intengo yempahla ikhuphuke emgambo yemhlabeni wonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ekupheleni kukambimbitho besime kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini, i-72.7%, kuthi idola elilodwa elemelika lilingana lamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu lengxenye emkambo omnyama, i-$350. Kuthi isilinganiso sikahulumende sisithi idola elilodwa lemelika lingamadola akwele Zimbabwe alikhulu lengxenye, i-$150. Ngeviki ephelileyo, ikampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless iqale ukuthengisa i-airtime yedola lemelika okutshengisela ukuba isisindo semali yeZimbabwe siyehla nxa iqathaniswa leyaphandle. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi abathengi abavikelelanga ekukhuphukeni kwentengo ngaphandle kokuba kulungisiswe umnotho welizwe.
Indlela yokuvikela abathengi ekukhweleni kwezinto yikuthi kuqiniswe umkhonomi. Umkhonomi nxa usuqinile uza kwenza ukuthi abantu babe lemali emaphokethini, babe lemisebenzi, amabhizinisi abo aqine. Kuza kwenza ukuthi izinto esizithengisela ngaphandle zibe ziningi okwedlula lezo esizithenga ngaphandle. Kuza kwenza ukuthi kube lula ukubhadala izikwelede zelizwe elilazo kangaka. Konke lokho kudinga ukuthi umkhonomi uqine uproduce, kanti ke imali evela ngaphandle ize elizweni izohlanyelwa. Ukuqina kwezomkhonomi kudinga ukuthi kulungiswe ipolitiki kuqala.
Ngeviki edlulileyo uhulumende wengeze iholo labakubutho kuphela ngesilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-37%, esithi lokhu kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ikakhulu ukudla elizweni. Umnumzana Qhubekani Nkala, ongumongi, uthi zonke izisebenzi zikahulumende zihlaselwe kungahlaliseki kwentengo, ngakho ke uhulumende kumele engeze iholo lezisebenzi zakhe zonke.
Lapha kulobunzima asazi ukuthi kwenzakalani uma sokukhanya kule nketha betshabe engaka. Abanye abantu sebekhanya beqakathekile kulabanye, kodwa indlala itshaya wonke umuntu. Zonke izisebenzi ziyayifila i-inflation ekhona. Isifiso besiyukuthi ngabe uhulumende uyakhangela wonke amahlandla akhe, incedise abantu bonke, ingezelele bonke ngokufananayo ukuze izisebenzi zijabulile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungadala ukungakhuphuki kwentengo yempahla.
Okukhulu igovernment engakwenza yikusubsidiza i-fuel, yiyo eyi-contributing factor enkulu ekukhweleni kwama-prices. Kuthi e-South Africa i-fuel iyakhwela between 1% and 2%, ngapha i-fuel iyakhwela by about 10%. Even though we were affected by the same things. So because of those changes, the government kumele adjust, especially ama taxes, order price in akwela. Kuba lama effect as well on the dollar price, e ama taxes, because like e akwela at a percentage together with the price.
Inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa umnotho emazweni omhlaba e-International Monetary Fund ixwayisa eleZimbabwe ukuba isikwelede sayo silakho ukukhuphuka ngenxa yokwehluleka ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, iBupra, ukhuluma ngesikwelede selizwe leZimbabwe.
Yeza njalo ukuthi i-IMF nayo iyatsho lapho ukuthi kuzaba lohlupho olukhulu lokuthi isikwelede ilizwe eyabe ilaso ukubana ibhadale izikwelede zangaphandle sizaba sikhulu kakhulu njengabantu beZimbabwe. Kuzenza ukuthi le investment ngena yohlobo ingenzakala eZimbabwe kuzenza ukungabi le trading enhle phakathi kweZimbabwe namaamazwe sesomhlaba esiphila kuthiwa i-global village fanele singenelane kwenzela ukuthi sithuthukise umnotho welizwe kodwa nxa uhulumeni engawulungisanga abantu lathi abaphansi ngaba kuza singenela kwesilimasi
neviki edluleyo umphathintambo wezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube ekhuluma eseHarare emhlanganweni wabosomabhizimusi uchaze ukuba sokufakwe indlela ezokubhadala izikwelede zangaphandle besekelwa libhanga lomhlaba wonke jikelele. Ethi njalo lokhu sekuthuthukise ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso eziphathisa ngemali ezaphetheya. Abe-International Monetary Fund kunyanga edluleyo ekaMbimbitho bathe bayananzelela ukuba iZimbabwe iphakathi kwezikwelede kodwa yamukela ukuzimisela kwelizwe leli ekubhadaleni izikwelede. Ekuqaleni komnyaka ka-2022, uNcube ubike ukuba isikwelede seZimbabwe siphosa sibe ngamabhiliyoni alitshumi lane, i-13.7 billion. Embikweni owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo kuthakazelelwa uZibuse uchaze ukuba ngomnyaka ophelileyo umnotho welizwe uthuthuke ngesilinganiso esiphezu kwesikhombisa ekhulwini 7.4%. Kuthi lonyaka kukhangelelwe ukuthi uthuthuke phose ngesithupha ekhulwini i-5.5%. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi eZimbabwe ilonyaka linanza iminyaka engamachumi amane lambili lizivusa, abanye abeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi abasibone isizathu sokujabula bona bebanjwa ngamandla yibubi besimo somnotho ukuthi bachaphe ingcele besiyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Intathelisa indaba yeStudio 7 umqondisi Dube sethulela lolu daba ngogcweleyo eseCameroon khonale kwele Botswana.
Iningi lithi ngabe ngokuya ngabo ngokukhula sibe yikho khona ngabe sibe sekhaya eZimbabwe nabazukulu sebephumula kodwa bavinjwe yisimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Inkosi yaseMilinyoni ohlala eHabron oleminyaka ephose ifika amachuma esikhombisa kulokhu ehlala kwele Botswana esithi kuye leningi elafulathela emakhaya awula sizatho sokuthakazelela ilanga likazibuse.
Kunzima elizweni lakithi eZimbabwe kathi singabe lathi siselebrate independence yethu silabazukulu ekhaya khathesi ngileminyaka engu-69 lokhu ngihleli egangeni ngizama impilo ukuthi ngiphile ngoba ilizwe lakithi lilahla izintandane lilahla yonke into alilabafelokazi alilani yilizwe nje kuphela.
Ngesikhathi bekutshaywa impululu iningi lithe gwaxa enkundleni yeBarber Fields kobulawayo kuthakazelelwa ilanga likazibuse. Kwabanye abafana lomzana Dumezweni Ncube eHabron bekulilanga elifana nje lamanye.
Uzibuse lo welizweni leZimbabwe kithi esihlala kwaphandle it doesn't really add much impetus or impact. Isizathu why sisukile ekhaya ibona laba ababusayo abenza ukuthi sibaleke ekhaya. Bengabe bethole uzibuse besitholele uzibuse kodwa behluleka ukusebenzisa uzibuse lo ngendlela eqondileyo. It's only benefiting them. Thina sifa ngendlala noma sisekhaya noma siphandle. To be honest, I do not recognize the Zimbabwean Independence Day. It's just one of those days. Maybe I'll only look forward to the soccer results between Islanders and Dynamos.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Migrants kwele South Africa umnumzana Ngqabuthu Mabhena uthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe abala okuningi obangakuthakazelela ngesikhathi selanga likazibuse.
Abantu abahleli kwamanye amazwe kabalasi isizathu sokuthi bathakazelele ilanga lokukhululeka kumbe uzibuse ngoba abantu bathi bona isizathu sokuthi babe semazweni yikuthi akekho uzibuse. Kwakucatshangwa ukuthi ngo-1980 abantu bonke bazathola labo umnotho bakhululeke bahlale kuhle bathole imisebenzi bangene kwezamabhizinisi. Kodwa-ke ngemva kwe-42 years abantu bayahlupheka bagcwele emazweni abasekhalwa bayahlupheka basebenza kokhothama kakulamsebenzi.
iningi elingaphandle kwelizwe libhekane lobunzima isikhathi amazwe amaningi eseqinisa imigoqo yokungena kwabokuza imuli yeZimbabwe lokhe ithukuthele ngokubulawa komunye umnumzana Elvis Nyathi oshiswe kabuhlungu eDeepsloot kwele South Africa kuyisibonelo sobunzima wabeZimbabwe ababhekane laso bedinga impilo kwamanye amazwe. Kusenjalo inhlanganiso yamanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eye-Southern African Development Community SADC ikhiphe umbiko lamuhla isenzela eleZimbabwe amhlophe ngelanga likazibuse. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisakron kwele Botswana.
Kulabontanga abeZimbabwe abathi akukho abangakujabulela ngokufikisa iminyaka engamachumi amane lambili ilizwe lathola uzibuse ngoba uhulumende esehluleka ukuthi adale imisebenzi. Umnumzana Kodakwashe Msanka ongusomabhizimusi uphambana lalo umbono ekhuthaza abatsha ukuthi basungule amabhizimusi. Asizweni ekhuluma lo Michael Way weStudio 7.
Siyabonga baba. Usuku lolu lusuku olumele lujabulise wonke umntana weZimbabwe, especially thina esikhulayo. Lusuku olwafunika uzibuse wokuthi thina njengabantwana beZimbabwe sizibuse, njengabantwana beZimbabwe sizigcine, sibe khona ukuhamba edolobheni singethuki lutho, sibe khona ukubana sitholakala sisenza ezombuso welizwe singahlupheki, sibe senza okwe economy elizwe singadubeki ngenxa yokuthi silokuzibusa okugcweleyo, siyaziqenya ngokuzibusa lokho. So ilanga leli lilanga eliqakathekileyo sibili, especially thina abantwana esingahambanga empini, ngoba ngesikhathi leso singakafiki kuleli langa kwakungakhona ukuthi mina lawe sikhulume siphuma khonapha ku-TV abantu besizwa, ngoba zasincindezelwe ngamakhiwa. So kwakhathesi sokumnandi sokumgcika sesikwazi ukuthi sikwenze konke ngenxa yamaxa wethu asilwe nayo.
Uthi ndiludaba ngenhlelo zikahulumente ezikhona elizweni ezijonge ukuthuthukisa abatsha. Kodwa basakhona abantu abasaplaya abaningi abakhala besithi abatholi amathuba lawo. Sike sathi udaba lwemisebenzi, udaba lokuthola imali kuhlelo lwe-Youth Empowerment Bank. Bakhona abaningi abakhala besithi abakuboni lo, ikakhulukazi endaweni zabo. Basakhona abanye sike saxoxa labo besithi abakaboni njalo u-official ovela kwi-Empowerment Bank obakhuthaza isithi buyanini liyothola izimali. Ungathini kwabasha kubantu abasakhulayo abalombono besithi hayi bona bathi uhulumende akasebenzisi idadala lokubathuthukisa?
Asilabatsha abokuthi babe bemelele bona ukuthi belandwe ibhenki endlini izobanika. Ibhenki ikhona ukuthi inike omutsha olomubono ukuqalisa ibhizimusi, ayikhona ukuthi inike umuntu eyabengelamubono. Enganika umuntu nje ukulanda uhlezi umbuse bhawa, awusozi uyayidla imali leyo uyayinatha ungelambono. So abasakhulayo bona abayekele ukuthi kuthiwa into lezi zimelele kumbe abezanu PF abe-ruling party bayabesehla. Ungahamba ebhenki akula muntu obuza ikhadi lephathi yakho, awula muntu obuza ukuthi iphathi yakho, bakubuza ukuthi i-proposal yakho wena ufuna ukwenzani. Sebehlala lawo phansi sebekuncedisa sebekunika imali.
Lowo ngumnumzana Kodakwashe Msaka obexoxa noMichael Obe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni ngowa 5:56 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.